nxa kuyilokho okukhuluma nje ukuthi khona hayi umangameli kumele appoint umuntu yokho sake sakuzwa lokho ekutsho ukuthi khona hayi angapointa nje umuntu ongasala lapha embambele la ethola ukuphumula ebeselayela elapha nxa kuyilokho hayi laye phela unkosikazi wakhe umama wethu lo osezela chaya abantu eSouth Africa khonale laye phela wakutsho lokho wathi yena hayi umngameli ngapointa omunye ongasala embambele laphana yena ethola ukuphumula ebelayela nje njengomuntu omdala laye uChinga Dube wakutsho lokho baningi lokho bekukhuluma nje bekutsho khona lokho ukuthi hayi bebecela ukuthi kube yikhona lokho kanti yikukhuluma kwabantu asikokuthuka lokhuyana yibantu balelungele lokukhuluma lokho this is a democratic state outho khona abantu balelungele ukukhuluma imbono yabo ngesilungu babe sitsho njalo nje ukuthi khona freedom of speech ngoba yithi thina asambekayo wabekwa ngabantu laphana kukhethile ukuthi wavotelwa ngobani abaningi bona labo abavotayo lapho bambeka khona laphana balelungelo abantu ukuthi bekhulume ngenkokheli yabo
yebo bakhona abamzwela usizi uMate Madanda kodwa bakhona njalo abathi hayi isebe emshaya ngenduku zakhe lapha ngoba besakuzana uPF bebehamba phambili besephula amalungelo oluntu besenza umathanda emphakathini kodwa sokubatholile lapho
no akabazengi bekwenzi lokho abakwenzayo lokho bayaziwa ukuthi kulotshini otimba laphana not wonke ama-war veterans not wonke ame-war veteran mina ngokwami kanise ngimtholakale nisendabeni ezinjalo njalo kangikho ebandleni lona lelo lezana so kayisikho bonke abantu abenza ububi ngokokuqala okwesibili hhayi ukuthi phela bebehamba laphana bekhankasela izanu kayisikho namhlanje abangakutsho namhlanje abantu ukuthi khona yena nxa sekukhuluma iqiniso ukuthi lokho kayisikho akufunakali ilizwe kumele liphathwe ngendlela enjenjenje abantu besithi khona hhayi anti yena nguye owenza lokho lalokho kumbe uyayikhokhelela ukukhokhelela ubukukhampena abantu bekhampena kakulahlupho lokhuyana okudingakalayo ukuthi bekwenze lokhuyana ngokuthula kodwa kuyazakala abayibo abayizigangi abaphakathi kwebandla lonelelwe lezana bayaziwa